Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Abantwana abaleminyaka engamajumi amabili lanye abayizizalwane zeBotswana kodwa abalamaphepha njalo atshengisa ukuthi bayizizalwane zamanye amazwe balakho ukulahlekelwa yikuba yizizalwane zeBotswana. U-Retired General Constantino Chiwenga uthi ilizwe leZimbabwe lizimisele ukwamukela osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ebona ngabantu abalesimo se-autism ithi ngabake kalitholi ipulazi abaliphiwa nguhulumende ngomnyaka ka-2016. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamhla sihlolisisa okwethulwa ngamapholisa athi azadilisa okumangalisayo abantu abazakwenza udlakela ngesikhathi sokhetho. Kulive Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa ngesimo se-autism. Liyasazi na isimo lesi? Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 nzaphinda njalo 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapast 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp lakuFacebook ku-VOA Ndebele.